So we see card send up a VOA in the belly.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 7 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Into le ibuye imbi, bathethe izinto ezinhle abayibumbilele le bill bayixubanisa lezinto ezingayisizo.
Amagqwetha omnumzana Thabani Mpo fulo mnumzana Tendai Biti vathi bazaphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe emthethwandaba.
Abadala bathi intaba idilikile, sibuhlungu siyalila.
Ibandla leMDC Alliance likalela umdeni wakwaNdubiwa ngokubhubha kukamnumzana Michael Ndubiwa. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi amane lanye 41 belomkhuhlane lo. Asebebhubhile bonke sebeyinkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1575. Asebetholakele belomkhuhlane lo selokhe ufike kuleli sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,398. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula kancane ichumi lasikhombisa 17,151. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilichumi lane 13,971. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selifike kunkulungwane ezingamakhulu edlula amane 478,174. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamatshumi edlula ikhulu 129,181. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu umnumzana Thabani Mpofu lomnumzana Tendai Biti ongumsekeli njalo kamkhokheli we-MDC Alliance bathi bazaphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso emthethwandaba kulandela ukupasiswa kwe-Constitutional Amendment Bill No. 2 edale lePhalamende libandla leZANU-PF lincediswa yi-MDC kamnumzana Douglas Monzora. Ababili laba bazise ngenyathelo labo izolo. Inengi lisola ukuguqula kwesisekelo sombuso lokhu lisithi kupa umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo, nanko usevunyelwa ukukhetha abahluleli bemithethwandaba yaphezulu bengazange bavivinywe nguZulu, kanti njalo uselamandla okwengeza ama-contracts abo lanxa beyabe sebefikise isikhathi sempentsheni. Inguquko le yesula njalo isidingo sokuthi abasekeli bakamongameli kumele bakhethwe nguZulu. Inhlanganiso ezizimeleyo ziqhube umhlangano omkhulu enkundleni yokuxhumana iZoom izolo, zavumelana ukuthi kumele kuthathwe amanyathelo okuphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu ngoba kungalungelanga umbuso okhululekileyo. Siqoxele cubungula izombusazwe njalo wake wamela igwanda edale lephalamende umnumzana Thande Kuzintimkanhla.
Into esemqoka lapha kumele kunazelele ukuthi kungani abantu begcokozela kangaka ngalokhu esithi bill amendment number 2. Abantu bagcokozela nje ngobana into le ibuye engathi mina kuphose kufane le ndoda yi-omnibus ubuya zonke ikodwa i-general amendment. Into le ibuye imbi, bathethe izinto ezinhle abayibumbile le bill bayixubanisa lezinto ezingayisizo. Ngakho kuvele khona bekungaqondanga okokuqala ukuthi bahlanganise izinto eziningi kangaka, bathethe ke bafaka izinto ezamukelekayo ebantwini lezinye ezivubayo. Yikho ubona abantu betshana ngamakhada kunje. Ngabe le ibill nxa kuqakathekile, ngabe balethe isigaba ngesigaba, ebumeli babomama, olutsha, i-devolution, kwamakodwa ngakunye ngakunye, kwaxoxiswana kumi ngakunye, kwapasiswa ngakunye ngakunye. Bazile ke laba abantu amaqilila akulungisile ukuthi kabakulethe kunjalo kungumchanqa kuhlangene inkovu, ijodo, igwadla konke, kwase kuthiwa nankudlaneni kunjalo. Akuqondanga khona lokhu abantu bexokozela. Ngesikhathi mina ngiseparlamende ngiyakhumbula ngangu-legal parliamentary committee, ngiyakhumbula kwakwabuya into enjengayona le, sayala sayibuyisela emuva ukuthi yayiyelungiswa kuhle.
Amagqwetha afana labo Tendai Biti, labo Thabani Mpofu athi aselungiselela ukuyaphikisa linguquko emthethwandaba. Ubona ephumelela na?
Amagqwetha aqondile ngezizathu ezithize lapho emthethweni njalo. Ngibuye ngithi mina nxa umthetho lo ungene kule iparlamende ngabona esithoba mnemunye, kwakuyiqalisa emuva le umthetho elizwe ukuthi iparlamende ingaba khona okweminyaka emihlanu. Imithetho engaqedwanga engaphelanga ngaleyo parliamente, eighth parliament, ifa le parliamente yona leyo kayivuswa. Xa kumele ibe khona kayiqalele phansi, ingaze yathathwa njengoba yayivele khona ngoba yaphela yedlula ngokomthetho le parliamente endala. Ngakho nxa obithi labompofu besithi bayikhweza imithetho ndaba, ngibona ngathi okunye baza kusebenzisa ikhona lo ukuthi ibhili leli lafa nyakana kuphela iparlamente lapho elaliqaliswe khona, bekumele lisungulwe kutsha. Athi yethathwa le esiphaleni sezinto ezedlula kuma-archives lithintithwe libe selilethwa ngapha. Mina ngibona nxaya sibili emthethweni kubanjwe kahle bangaphumelela.
Umnumzana Thande Kuzintimkanhla ucubungula ezombusaswe. Uhulumende uthi abafundi abaya ku-Form 5 bazaqala izifundo zabo ngomvulo kulandelwa iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezemfundo luthi abafundi laba bazabhatala imali yama-school fees kukhangelwa amalanga aseleyo ukuthi kuvalwe izikolo ngenyanga ezayo. Oform 5 laba baya esikolo nje ababalisi abanengi bephakathi kokukhalala umsebenzi njalo lomkhuhlane we-coronavirus ukhanya umemetheka kuma-boarding. Usthandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta uDokotela Sifiso Ndlovu.
Kulungele abafundi ukuthi baphangiswa kuyele esikolweni. Osokuswelakala kathesi ukuthi eZimbabwe libe lamacebo aqatha azakwenza ukuthi abafundi nxa bebuyela babe ngabafundi abavikelekileyo, ngokuthi sibone ukuthi bakhuthazwe ukuba baje bakhona bahlatshwe phela ama-vaccine ukuze bavikeleke. Kanti-ke ezikolweni kube lababalisi abazakwenza ukuthi bacindezele imigoqo le abayifakayo evikela iCOVID-19. Kodwa nxa ababalisi bengekho, abafundi balakho ukuthi bangaze bakulandela ngokugqotho izinqumo lezi ezifakwe nguhulumende. Ngizindlela engibona ukuthi uhulumende uzabe ezamile ukuthi ananzelele inkanuko zabafundi, nakho lazo ziqakathekile. Kanti-ke ekunanzeleleni inkanuko zabafundi kumele ananzelele futhi inkanuko zababalisi. Nanku phela indlela ababalisi abasebenza ngayo ivele yona ihle ihlabe le ndima abafundi abazafunda ngayo. Akumelanga sikwehlukanise kakhulu lokho. Umbuzo wakho-ke lapho uthona kungakufanele yini kumbe kuyinto ebalulekileyo. Ngithi mina kubalulekile ukuthi izikole zivulwe, abantwana bafunde. Njalo kuqakathekile futhi ukuthi ababalisi beneliswe ukuthi babuyele emsebenzini. Ngobuningi babo kungabi khona ukukhonona. So kuswelakala-ke ukuhleleka okuhle okuqakathekisa ezemfundo kumqhashi wethu esebenza kanye labezemfundo. Yikho ukukiliza okukhona okuphoxa ezemfundo kathesi.
Manje ikusasa-ke kuyathembisa ukuthi ababalisi lomqhashi wabo bazaze bevumelane wonke kubuyele kuhle kwezemfundo.
Engikubonayo kathesi ungathi kakukho ukuhubahubo linye. Engikubonayo kathesi ikuthi umqhashi uthi ngizakunxweba uze ubhense, umbalisi layo uthi uzancweba ngibhense kodwa ngime ndawonye. So usitsho ukuthi lapha sokusiba lenkani engake yancedisa ukuthi ezemfundo ziye phambili. So kumele sicebisane-ke kathesi ukuthi kathi sakhala lezemfundo ngokungaxoxisane kweZimbabwe ngenxa yani. Kuyini osokuswelakala? Ngibona ngani kuswelakala ubukhokheli obulobuciko obungenza ukuthi siye phambili. Ngoba akuncedi okwamanje ukuthi ezemfundo sizitshayelele phansi. Kanti thina siphethe umhaso wokuthi ngo-2030 sifisa ukuthi ilizwe lethu lithuthuke. Lizathuthulwa ngabantu abangafundanga na?
UDokotela Sifiso Ndlovu ngoyinhlanganiso yababalisi iZimta. Ukumiswa kwemichova engabhaliswanga phansi kwenkampani yeZupco sokuthiye inkulungwane zabantu abagoqela abanikazi bemichova owindi labatshayeli bengaselandlela zokuziphilisa ngesikhathi umnotho uqhubeka ubhidlika njalo le misebenzi ingatholakali. Iningi lithwele nzima ngokuvalwa kwemichova lokhu osokubangela ukuthi abanye behluleke ukuya emsebenzini ngoba kungela mota zokuhambisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ukumele abantu bakuzwisise ukuthi lanxa oZupco bekhona besuka emalokitshini besiya edolobheni, kabakho abasuka emalokitshini besiya kwamanye amalokitshi. Senze umzekelo ukuthi akula Zupco osuka komnyoro esiya Entembe. Ngokunjalo ke abantu labana abaye kumele bagade besiye emalokitshini ona lawo bagcina beswele imichova ukuthi amapholisa angami emgwaqweni avimbe ama-wonderfeet lawo. Abantu labana bagcina beswele imichova yokuthi bahambe labo bafuna ukuya khona, bagcine beqhuma ngenyawo. Sithathe omunye umzekeliso futhi ukuthi bakhona abantu abasebenza emandasti. Uyasuka uZupco esuka emzilikazi for instance, kumbe esuka eNtumbane, kumbe esuka eMpophoma, afika bachithe kwaHamara kumbe bachithe kwaLion. Kodwa-ke okusuka kunanzeleleke ukuthi kakusela Zupco zathatha abantu labana bahambise le eBelmont laba abasebenzela khona. Kanti imichova yayisuka emalokitshini ihle iqonde khona liye badropha khonale bayevele bekhulume layo. Kodwa kwakhathele sikunanzelelayo ukuthi imichova nxa engasavunyelwa edorobheni ngaze behlele kwaLion, ngaze behlele kwaHamara, akusela mchova ozabathwala ubasa khonapho laba abafuna ukuyasebenzela. Sithathe futhi abantwana besikolo, uzafica ukuthi kulamawada njengo-ward 4 uyabe khona umntwana ohlala e-Hillside but engxenye efunda khonale esikolo esewaterfall. Ngenxa yokuthi kakula Zupco osuka phakathi le kibo Hillside siyale kibo waterfall, umntwana lwanse forced ukuthi awokhe ayenqamekela mhlawumbe ukuthi lenzi lapha ingadlula igcwele imota lapha nebhasi yakhona njalo kuya kuyibhasi eyi-1 eqonda khona leyo fountain. Nxa kuyukuthi imchova kayivunyele ukuhamba umntwana lwana seswele indawo iseswele ukuthi agadeni.
Manje njengoba abantu abaningi bephila ngayo imichova lemsebenzi abasakhulayo oyindi lokunye kunjani umumo unjani
imichova ibindlela yokunika abantu abamnyama amandla kwezomkhonomi ngenxa yokuthi umnikazi womchova thola imali layo ngokusebenza ngibhizimusi yakhe laphana i-cooperative njengabochova mabayo bekhona phana bayabhenefita laphana la lezi muli lazo bezibhenefita umbe bezithola uncedo ngenxa yokuthi nxa kuqhatshwa udrayiva kwaqhatshwa lokhondakta nxa kuyikuthi imchova ingu-1000 kutho ukuthi abantu abangu-2000 sebethola umsebenzi kodwa-ke kathesi ngakunanzelela phose bonke windi abasekho vele emgwaqweni ngaphandle kwabona laba abalutshwana bayabesele bebalekelela namapholisi kodwa abaningi bangikhona singatsho ukuthi 90% yabantu ababeqhathwe njengabowingi abasekho vele emgwaqweni ngenxa yokuthi bangabanjwa sokusiba licala
umnumzana Thembelani Dube ngoyinhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association Ibandla leMDC Alliance selikhalele umdeni wakuNdubiwa kulandela ukubhubha kukamnumzana Michael Ndubiwa yena owaba ngumabhalane wedolobho lakobulawayo owakuqala onsundu uTown Clerk ilizwe lingakatholi uzibuse ngo-1979. UNdubiwa ubhubhele esibhedlela seMatadei kobulawayo eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lasithupha 86. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu.
Mahlabe Zulu abadala bathi intaba idilikile. Sibuhlungu siyalila ngokuthiwa liqhawe labantu bakamthakazi uMartin Ndubiwa. Ete nguTown Clerk yakobulawayo isikhathi eside njalo ibulawayo iphumelela kahle kangaka. Sithi Mahlabe Zulu isizwe sikamthakazi leseZimbabwe jikelele silahlekelwe bathi abadala isitsha esihla sidlieli. Kuliqiniso namhlanje ukuthi ubulawayo namhla uchiwe enqono ngenxa yokuthi ubaba uMartin Ndubiwa etethanda ibulawayo. Ethanda abantu bakobulawayo kasekho sithi lala ngokuthula qhawe lesizwe bonke abathi hamba kahle sibuhlungu kodwa siyathaba ngoba uchiye uhlakulile wathintitha waqhatha konke izenzo zakho zikulandele sikhala lemuli yakoMartin Ndubiwa labantu bakobulawayo lesizwe sikamthokazi jikelele sithi qhawe lala ngokuthula
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi owaye ngomdlali weDynamo uStanley Chirambadare ukhululwe yinkantolo yeHigh Court izolo kulandela ukubotshwa kwakhe esetheswa icala lokudlwengula umfanyana oleminyaka elitshumi lantathu. Inkundla yeZim Live yona ithi amalunga eZANU-PF lawe MDC kudale lePhalamende abambene kumkankaso wokukhuthaza uhulumende ukuthi engeze iholo lezisebenzi zakhe. Isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 labalaleli. Ninjani? Hayi, into yenziwa nguhulumende ambona ukuthi mina la enje ayibona ukuthi right mbu uyibona njani. It's totally wrong into yenziwa nguhulumende. Uthathela abantu imota, imthovu yaxotshaniswa ithwela abantu, ilimaza abantu. Abantu bayathathelwa imota for nothing. Uthiwa imota kazonke kaziregister kuzuphi imota noma ule contract oyenzayo othe wayithola la ukuthi
survive ziyathathwa imoto yathathela ukuthi akayi register kuzukho yonke into yakho uhulumeni ongakuthi konke okulapha sokumele kube ngokwakhe eZimbabwe ongakuthi vela kusela into ongayenza without uhulumeni nxa usebenza ngemoto eZimbabwe kana ukhona lapho umunye umama uthwele abantu wathi plumtree wathwala abantu laphana kweJohn Love uthethwele abantu wathi babuya ngama Ford Focus imoto zone zezincane bamxotshanisa umama lona I think wapanika uthe panikile umama lona nangu sithi uyakhona ukuthi uthi wakhona ngespeed nangu siyazitshalela esihlahleni wathi wathula umuntu kamlimi khona bahle babaleka zange bethole bemlinda bahle babaleka wabuya wazoathendwa ngabanye abantu from wabuya wazoathendwa ngamapolisa lawo sefonelwe ngabantu ukuthi sokule nto eyenzakeleyo ungawukuthi eshi mina vele ngizobuhlungu kakhulu ngento eyenzakalayo ngoba vele imoto zithethwe ayikancane imoto ziyathathwa ungawukuthi vele awungeke usasurvive ngemoto uthi uyasurvive ngemoto yakhe eZimbabwe maphandle kodwa uregister kuhulumende hayi into eyenziwa nguhulumende hayi mna ingicaceli ngifisa ubuhlungu kakhulu.
Salubonani, salubonani bantu weStudio 7 besayensi. Yes, siyaluzwa sibili. Uhlelo lwamanzi loludubo lwamanzi ekhonda solwande kakhulu. Uyathola ukuthi bavalela abantu amanzi. Yonke indawo unikwa amaphepha ukuthi kuthiwa nanti iphepha lakho lenotisi hambe lungisisa amanzi akho. Ubona abantu bethola sokuvaliwe wena ungekho khonapho ngapho uzama ukuthi ngokuthi uziphilise. Asazi ukuthi la makhansila awakhulumisani labantu njani. Amakhansila akhonapha kulele dorobho legwanda into zonke zonakala vele bona ungana bakho ungana silama council asazi ukuthi uhamba njani egwanda cela ukuthi igwanda ilungisiswe nje ayikhona lokho okwenzakala.
Sawona Studio 7 baphathi bonke bohlelo vele Studio 7 ngithanda ukulibingelela lonke ngumaduma esilobela ngithanda ukukhuluma kakhulu ngiqondana labomonzo labezanupf ukuthi abakuzamayo ukuthi badilize MTC Alliance soze kwasifa kwenzakala lokhu bangaze bazame ngamandla wonke ukwenza imicindicindi yabo kungeke kwenzakale lokuthi bachithe iphathi labantu abaningangaka omonzo labona izikhotamati zezanupville labomakhupho kuyafanana njalo futhi okuningi okuvukayo okuningi okungala msebenzi kuphela uthamisa labanye abazamlandela iwaza kumisa u-23 banqobe izanupf lwabazoku-10 ngiyabonga Studio 7 libingelele bonke abantu abasezimbabwe ngiyabonga.
Sanubona, sanubona basakazi baka Studio 7 basakazi abahle isalithanda yazi abe niyazi ukuthi sizithanda kanjani. Hayi ke basakazi bami bengicela nje ukuthi ngike ngibeke nje lokho enginakho ngomlando wakithi wamangoni. Yabona njengamangoni bengicela ukuthi uzide nobulelani ukhona lo munye wethumbane ukhona lo munye manje ya lendlu yakwaKhumalo bake bahlale phansi bangayi kumedia bahlale phansi balungise indaba zabo mabephuma baphume benomuntu oyedwa nabo abamsekelayo ngoba izikhundla nyazi abantu bazithanda vele izikhundla. So ukuze ukwenzela ukuthi nathi sikhone ukuthi sazi ukuthi silandela abantu akungitshele ke manje elokuzene esikhosini kunabantu abawu-3 kumele ukuthi bafuna ukuba zinkosi kumele ukuthi sibalandele isizobalandela kanjani laba bantu yabona ukuthi ngoba divided iyahlupa lento le ngoba mabona bezidivida bona ba-expect ukuthi thina senzele izobahlupa ngoba manje uyabona i-MRP ngendlela eyenza ngayo i-MRP asithi sithethe umthwakazi i-MRP iwuthethe umthwakazi umthwakazi uzimele ihodo la bantu bazokhona ukuba ngamakhosi angeke angithembi futhi noyi-1 phakathi kwabo bonke uzokhona ukuthi abuse lesizwe samandebele ngoba bayehluleke ukuthi bona self babe organized angeke size sikhone thina ukuthi silandele umuntu ongekho organized kusiza ngani lokho beka umntu kaNkomo manje ugugile usafuna ukuthi aphathe abe aphathe izapha fane nobabakhe ngeke leyo nto iziyenzeke umntu kaNkomo ngabe unengqondo eziyi-5 eziphelele naye emdala engaka into yomuntu ngabe uyenzile ukuthi alandele o abe ngaphansi kwenye iparty kufana ne-MRP le yambona manje ukuthi umqondisi moyo usokola kanjani umntana abantu uyadubeka and udubekela isizwe into azikhuluma ngeke sazi thina ukuthi yena lokhu akwenzelayo kwenzelani kodwa into azikhulumayo uyabona ukuthi into ayikhuluma inesense inengqondo
la
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Iqula lamalunga edale lesenethi eMelika elethekelele kweleSudan lithi liyayisekela imizamo enziwa nguhulumende wakulelo lizwe eyokugxilisa umbuso okhululekileyo ngemva kokugenqulwa kukamongameli Omar al-Bashir. Abafuya inkukhu kwele Cameroon sebekhuthaze uhulumende wabo kanye leziphathamandla zamazwe aseyu Europe ukuthi bayekethise imigoqo yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 kuvulwe indlela zokuthengiselana. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Luqhubeka lusegudwini udaba lokuxotshwa kwaye ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump enkundleni yeFacebook kulandela amazwi ethule liqula elizimeleyo kuthange awukuthi linkampani yenza kuhle ngokuxotsha uTrump kulinkundla ngemva kokutshotshozela udlakela ephalamende ngozibandlela. Kodwa leliqula lithe inkampani le kumele ikhangelisise udaba lokuthi usengavunyelwa na ukubuyela kuFacebook uTrump nxa kungedlula inyanga eziyisithupha. Lanxa bekhona abavumelana lokuxotshwa kukaTrump, bakhona abanye abathi amankampani axhumanisa abantu la kamelanga avunyelwe ukuxotsha abantu mahlayana kungelani lokuthi balembono bani. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Isinqumo se-oversight board siqonde kakhulu, siqonde nta, sithethe amalungelo akhe uTrump, sathatha amalungelo abantu beMelika, amalungelo abantu emhlabeni, njalo lokuthi ikuphi okwamukelekileyo, okwamukelekileyo lokungamukelekanga ekuphileni kwabantu ikakhulu ku-social media. I-social media injengengqamu, nxa isesandleni somuntu olekhanda elisebenza ngendlela efaneleyo, into yokusebenzisa uvuna usa kawusenza konke lokhu enokuhle, kanti ke isengasetshenziswa njengesikhali sokubulala abantu nxa isezandleni zomuntu ongaqondanga. Lokho kwenziwa ngumnumzana uTrump kubo-Twitter kubo-Facebook bekusekubonisa ukuthi angadiliza idemokrasi, adilize lokho iMelika esiyazi ikho khona iRiphabhlikhi. Ngakho ke benze kahle ukuthi benze lokho kuthiwa i-due process, bakhangele amalungelo akhe, bamphe njalo ithuba lokuthi aphenduke, aphi ithuba lokubuyela.
Ikomiti le njengoba ithe kumele inkampani le ikhangelisise njalo kungadlula inyanga eziyisithupha ukuthi usengavunyelwa na ukubuyela kulenkundla uTrump, ubona ingavuma yini impela iFacebook ukuba nabuyele?
Singamangala ngobunengi nxa singabona ibuyiselwa ukuthi aye kuFacebook, ngokuba ungumnumzana ongajwayelanga ukuthi abonise inguquko yokuthi nxa kuthiwa lokho kakuqondanga abe sekwenza ngendlela ehlukileyo. Kodwa ke njalo basengamupha ithuba lokuthi bathi kakuzame njalo ukuziphatha ngendlela ehlukileyo, sike sibone, sike sikuphe ithuba, bamfake under lokho kuthiwa yiprobation ukuthi babone ukuthi uveza inguquko zokuphila kumbe uyaqhubeka ngendlela akade ephila ngayo. Kodwa ke kukabili basengamvala kokuphela, basengamupha njalo ithuba lokuthi aphenduke. Kodwa nxa bemupha ithuba lokuphenduka bazamupha isikhathi esifitshane bemkhangela ukuthi kambe izenzo zakhe ziyavuma yini ukuthi aqhubeke khona kuFacebook. Kungehlula lapho ngeke saphenduka njalo.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amagqwetha uMnumzana Thabani Mpofu lotenda ibiti bathi bazaphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso emthethwandaba. Ibandla leMDC Alliance likhalela umdeni wakwaNdubiwa ngokubhubha kukaMnumzana Michael Ndubiwa. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impelasonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.